Idali lekhabhinethi lithi selivumelene ukuthi intengo yamafutha ezimota awuhambisa ingakhutshulwa iye kumadola ayisikhombisa ilitha elilodwa njengalokho obesokusenziwa ngamanye amagalaji namuhla. Intengo yamafutha ezimota ikhuphukile kwezinye izigaba zelizwe njalo ilitha elilodwa belithengiswa ngamadola phose ayisitshiyagalombili i-$7.97 ukuthi idizili $7.80. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi usehlangene labathengisa amafutha ezimoto wabatshela ukuthi bengakhuphuli intengo njalo ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzabhodabhoda ilizwe lonke lugcizelela lesi isinqumo. Ngaphambilini kwalokhu umnumzana Chasi ubetshele idale lephalamende ukuthi kayikwethula umbiko wakhe wesisombululo sohlupho lokusilela kwamafutha njengesikhalazo samalunga leli dale, kodwa wathi uzathatha imibuzo ayicubungula ayiphendule ngolwesine. Uthe akufanelanga abantu bephoqwe ukuthi bebhadale ngemali yedola leMelika kuphela nxa bethenga amafutha ezimota. Umgcinisihlalo wekomithi yedale lephalamende ubona ngalolu daba e-Energy and Development umnumzana Joel Kabuza uthi inyathelo likahulumende alisoze liqede ukuselakala kwamafutha ezimota.
Aziboni ukuthi ungatshintsha abantu bezetshintsha abayi-10-20 number ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-USA right thina esithengisele ngapha ama-filling stations ngama-bond amabhodlana awathengi fuel sebeyangena futhi bedinga ama-usa lokuthi bethengi fuel futhi aziyaboni ukuthi udivelopa lukhonapho as long as sithengi fuel ngama-usa sithengisa ngamabhondi sesiyathatha amabhondi singene ku-black market liyadinga ama-usa kona ku-black market la imali yakhona isatholakala so yi-challenge esilayo as long as into zethu zemali i-monetary policy loku ilahlekile le-fuel iyabe ilahlekile injalo.
Wengeze wathi kusobala ukuthi amacebo kahulumende ayihlula.
Okuhluphayo lapha eZimbabwe ngabe sithi sithole imali bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements ama-credit arrangements izikweleti eziyabe zilungiswe ukuthi hhayi wena bank abosikubhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hhayi ungasinika imali yakho sizakubhadala. Amanye amabhenki wafuna imali lama-suppliers ehlire afuna imali kathi yona nxa imali sibhadele ukuthi ungathatha 20 years kunokuzilayina anti uyabhadala namthi ifuyele emini ngoba kathe sizasitshela ukuthi vele ifuyele ikhona ayisekho ekuma-storage tanks emasasa ngale asofuyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje semsem khonapho sikhathi siyiphuma ifuyele ingene ematankini.
Ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube uthi isixazululo salolu hlupho sinye kuphila.
Amafutha ezimota ngibona nto ohlupho luzakuqhubeka lusiya phambili. Osokusele kuphela yukuthi uhulumende avume ukuthi indlela amaneja ngayo isiyehlule. Okokuqala into kumele ayivume uhulumende yinye yukuthi i-US dollar kayisebenzi. Inkinga yethu kungabhodwa uyele inkinga ye-US dollar. Kulumele akhiphe i-US dollar afake any other currency ukuthi isetshenziswe whether kungaba yi-rand kungaba yipula kungaba yini kodwa hayi i-US dollar. Izinto zonke ziyaqala ukustabilize ngentengezinjani.
Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kungabangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika njengoba imbadalo yalezi mpahla ezitolo yayivele isixansile amandla amagetsi lamanzi esilela njalo kungelamisebenzi okugcizelelwa ngumnumzana Ambrose Sibindi olwela amalungelo ezakhamizi lezisebenzi.
Kuyasakhala ngamanzi akusela magetsi akusahambeli futhi ngoba nxazo kumnyama kusahambeli so ke besikhuluma ukuthi hayi njengezakhamizi ukuthi uhulumende akabona okwenza ezinye indawo velele imota zenezo ezithwala izinto azisoke zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akulagizela kungaveli khonapho ngagayela amalayini akhona amasizo atholi lamaroli amakhampani ofane ngayo asebenza abhiza alayini lemagarajini lapha lethi silabona ingekho khona osikhuluma nge-economy esileyo sibona ngathi kathi esimoya diesel le ndaba yamagesi hayi economy ezimbabwe sibesiye emangcwabeni esibhekela asibone kule nto ezaluko
lokho kwenzakala isisindo semali yamabhondi siwile njalo namuhla nxa siqathaniswa le dola yemelika.